So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma constituency elections officer right down to Sarama polling officer. Sesi deployed lama tents lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Sesi deployed lama tents sifakile lama police ukuthi asikhangele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asekusiba ngayisiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, kule asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana basekuhlatshwa nje laze abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes, sivukele i-COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini tinovele yinxa yezigulela elaminye imikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka 26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma constituency elections officer right down to Nanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployed lama tents lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama infrastructure. Si deploy ama tents sifakile lama police ukuthi asikhangele lezo ndawo. I-material asikayifaki. Simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama police sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke usoku-right. Lama ballot paper a-right bebeakhangele lama candidates lama political parties amkhangele khona sezwakhangela. Ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha ngabakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kube ongu-DO bahambise kulesi khadi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onxintisa ukhankasa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parliamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulenge esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangelele lanto ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kade sesigijima ngapha ukubona ukuthi izinto zethu zonke zisimi ngendlela. Indaba ya-management agents phezu kwayo kubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi sesingakaboni uhlupho ngoba sikagqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukusetha up amatende abo ama-resources alinganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangele ukubana kuzaba le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola kumbe ngiyaluncoma okusalayo yilona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu bazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaneyiney'ngaba bangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade besibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Vota olo voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ah, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni vele zange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hhayi vela sekuzwisisa okuyinto kwakhona. Sesiphongukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zegule zisenzani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, kule asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibe kwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane vela njani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Taunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngobala amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleziciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi ele-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho ukungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyagolomba ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe le gunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenzintando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa layo ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoko iqalisa into eyazi ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia I superpower, of course. Kodwa ke ike yaba kuma sanctions, ike yaba ku disintegration yona ngokwayo idabukana phakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwefremachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa, kodwa-ke uyabe lokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa-ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lonke eyanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Ku-Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumende ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisihluphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoba nontanga osemfakosi siyafanana ngenduku esinazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi behambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esilizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala okuhluphayo, abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanawo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo, abaningi amboni ukuthi bazaparticipate-a, abantu abancane amboni ngoba kunama-challenges amaningi. And then ngase sigayela nendaba zodlakela, ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka isingese kwazi ngesikhathi sikamgaba umgaba wachiya esalisa abantu abaningi and intanga iningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvume ukungena endaweni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho because kulodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affect-a futhi intanga, indaba yezithupha especially ngapha emathebeleleni, le ndaba yedlakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi wangcono ngezithengisela amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona ngayo.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-blips yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. ngisibilitshelo zikhona khona ama-NGOs azama ukupusha ukuthi abantu beregistre ukuthi bevote abantu bethole izithupha kodwa ama-youth maningi angenazithupha and i-process yangkhona yokuthatha isithupha i-process ecina isikudaka into yokumele uyenze nge-one day ecina usihamba ama-four days five days okuthi ama-youth acina esekhalala
Sigqiba lingxoxo Nigel bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke kukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023
mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzilele wedwa kwanise na ukuthi participate as a young person nxa usufikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi participate sonke singamazi mbaweza akube le unity of purpose abantu abancane bengasidiswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye sonke sizihlobo ezimbabwe sonke singamazi mbaweza singasidiswa ngama-politicians ukuthi sezodlakela and asivoteni peacefully sikhathi ihlonipha ama-human rights abanye abantu
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove we-Studio 7 njalo wazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha ku-Studio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together. And that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngokosazana Khuphe owethulela inkuthazo emhlanganweni awenzele intatheli izindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli be-Studio 7 bathini ngaleli nyathelo elithethwe ngumakhophe.
Mina igama lami ngingukhumbu kamlilo. Hayi izolo ngijabule kakhulu uma ngibona umakhophe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besapote uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usapota i-CCC okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu or iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-P F. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje eZimbabwe sike saba sesidanyele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa mase bebambana kanje hhayi lo makhuphe la esebuyele kanje hhayi ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona umakhuphe bemside line kanje kodwa uma edla esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu
zini. Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la sihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo. Kodwa ngathi sesekubuyele wayakhonalo kuyena lwana umfana oChamisa i-CCC yakhe leyo. Thina sesisele sinje just ordinary people azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yenethele sakhe isikhundla siright bazamnika isikhundla kodwa thina nje ordinary members asibenefit lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena segijima sisapota lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Hey, ningabe linjani kusitio 7 okhulumayo uNkosimas Magaya lo okuzalelwa Gwelu. Ukungena kukamama uKhuphe kusisisile ayi sokungathi kubonisa indlela engahle umama sengena amaqembini amaningi kakhulu aphume aphinde abe futhi angani uba ngumakhelwane wezanu aphinde aphume aye ngapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle nobuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini.
Eh, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7. Mina ibizo ngengobuto ngakomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana eSentana abanye bazi ngokuthi kuseSentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sika mama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo kyana ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo abayimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizana esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi. Inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizana kuphela akubanjanwe bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakhona phambi kokuphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Akudube lo okhuluma naye ilani Alexander esawu egoli la ukungena kwamakhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana lokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba bengeke bekwazi ukulwisana lezanu bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezanu.
Mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana okujoyina iTCCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi uMDC ngendlela ababemlwisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele iTCCC. Ngiyavuma uma bethi ipolitics idirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami nguScomplus Kubhela. Ungena kukaKhuphe joinana naleli bandla likaNelson Chamisa elibunjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani nxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketabeshapi.
Igama lami ngingubrighton kuthanelwa Swanda ngise-South Africa. Ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kanso umuntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-SCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi sathiwa ngoTsvangirai ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqinisa ukudala ukuthi kube ne-party enter i-CCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena leya okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi. Kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iphathi eyi-1 bengena ku-2.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.